Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Nemtaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vile mshaka 5 kuzibandle la 2021 nguntunga milinku mo endabeni sekuseni lamhlanje
ngomumo wama numbers e COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi ayi asilankinga lokuthi kuthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown
kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 izolo labane ababhubhileyo
esakubona ngo March last year umna opheleleyo ku-lockdown eyokuqala okwakuyinto embi sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu
imiso Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze zikhululekile ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe okuqale namuhla inkantolo ye-High Court emaswingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka uShila Chisirimuno akhululwe nebail zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kulabantu abangamakhulu phose ayisithupha 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labane ababhubhileyo lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli selokhu yaqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula ijumi lanhlanu 15,829 asebebhubhile bona bakhwele baya kumakhulu phose amane 384 Ukumemetheka kwalomkhuhlane kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga yonke kusukela namuhla. Amabhizimusi amanengi asevaliwe ngaphandle kwalawo abalulekileyo kakhulu afana lamavinkili athengisa ukudla lezinye indingeko zikaZulu kanye lezibhedlela. Uzulu laye kasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama kusiyachaya ihola elifanayo njalo ekuseni. Uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ngekhaya ngaphandle kwabantu abalutshwana abasebenza kunhlangothi eziqakathekileyo ezifana lezibhedlela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Aleki Ndlovu.
Thina njengabantu abazisebenzayo siyakunanzelela ukuthi sokusiba kubi kakhulu nxa sikhangela inani labantu abalahleka ngenxa ye-COVID-19. Yebo kambe bese siqala siyasibile ukuthi amabhizinisi ethu abe lamahlumela kodwa lathi nxa sikhangela ama-numbers abantu abasithiyayo akusijabulisi lokho akusijabulisi bese siqalisa ukuthi sisukume sibambelele sicocomele kodwa ngomumo wama-numbers e-COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi ayi asilankinga lokuthi uthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown siyakukhuthaza ke lathi ukuthi abantu asiqinisenini ukuthi silandele imilayo yabezempilakahle labe World Health Organization
Ku-lockdown yakuqala uhulumende wathembisa abantu abazisebenzayo njengani izimali kodwa zagcina ziphuma nzima sezidliwe njalo yi-inflation kuyini elingamkhuthaza khona uhulumende kathesi
uncedo esilucela nxa siya phambili okwakathesi sithi thina uhulumende nxa esithi kakube le-lockdown sicela ukuthi ancedise labo abazisebenzayo abone sibone ukuthi nxa kuthiwa valana amagedi likhiye lihlale phansi livale imkambo lingayisebenza akube phela lama provisions akube loncedo lokuthi abantu babe supported in terms of ama food supplies kungenjalo kusuka bese kusiba nzima bese ungathi abantu izepho lamthetho ngoba ukuthi umuntu avalelwe endlini kodwa engalakho okokuphila ngakho usikubona kusiba nzima kakhulu njalo kuhlukuluza abantu kakhulu
ama bizimusi enu njengoba beselisebenza ungathi beselivuke okunganani
kankomo uzananzelela ukuthi ukuphila kwethu abaphila ngokuzisebenza kweyeme kakhulu ekusebenzeni lekutholeni imali nsuku zonke ngelanga ngelanga kanye lokudla kodwa ke ukuvulwa okwenziwa kuqala besingakaze sibe ngabantu esingathi thina sesirecovile kakhulu lockdown ABC edlule uzananzelela ukuthi iqondane lesikhathi kumele lapho abantu barenewe ama licenses kanti njalo nxa seberenewa ama licenses bekumele ukuthi sithole indawo zokuthengisela umunicipality sinike indawo zokuthengisela lalezo ndawo bezingakalungiswa usuthola ukuthi ke yona ngwayo i license ifuna imali enene abaningi besingakaze sibe ngabantu esesikhuphukile sisafike ezingeni lokuthi lezo mali sibe lazo
Umnumzana Alec Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association kusenjalo inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi amapolisa kumele avumele intatheli izindaba ukusebenza sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe Inhlanganiso le ilobele uskomiti wamapolisa umnumzana Godwin Matanga incwadi ngoba intatheli zindaba zike zahlukuluzwa njalo ezinye zabotshwa ekuvalweni kwelizwe kuqala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalists Association umnumzana Leo Monende.
Sithabe kakhulu sibala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapholisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown eyokuqala kwakuyinto embi sabona ama-journalists achaywayo amaningi kakhulu sabona ayebotshwa amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumatsha njengamasotsha esawubona edolobheni leHarare so incwadi le ewenzayo yikuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapholisa lawa amancinyane lawa nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli zindaba silalo ilungelo lokusebenza ku-lockdown le eqalisa ngolwesibili lokhu ulandela umbuzo esawubuza u-vice president Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele press conference ekhuluma lentatheli zindaba sambuza sathi ebantwini laba ositshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akulantatheli zindaba kwase kuthiwa hayi sizakulungisisa so kukhanya i-media institute of Southern Africa ibone very important ukuthi itshele isikhulu samapholisa ukuthi thina lathi njengentatheli zindaba siyavunyelwa njalo we are an essential service
Ku-lockdown edluleyo ungathi amapholisa aliphatha njani njengentatheli zindaba
Ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli zindaba ziyaliswa ukungena edolobheni zile accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise amasosha zitshengise amapholisa amapholisa ethi hayi ubuyele endlini yona asikuvumeli edolobheni sabona abanye betshaywa njengokuthi njengokukhulume engikwenzileyo kuqala sabona abanye bemachiswa hayi i-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni sabona abanye bethathelwa amakhamera abo bethathelwa amafoni abo namasosha lamapholisa labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi sabona abanye bebotshwa futhi intatheli zindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kuka-Frank Tshikore lo Samuel Chakawira labo ababanjwa be-interviewer omunye owaye-abductwe i-state security kumbe abathi waye-abductwe State Security wa abe MTC Alliance o Joana Mamombe ne Tsaima Roa lo Cecilia Chimpiri so yizo izinto esasihlangana nazo lezi ekuhambeni kwethu wawusinxa ungahlangana wawusesaba so thina sithi hayi sifuna ukukhipha ukwesaba lokhu lisishiye sisebenze silobe sibhale lokhu esiyabe sikubona lathi lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho sizabhala njalo
Kule entathelizindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni kuyini elingakuxwayisa abaqhathi abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intathelizindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses, abanikazi nama-editor, yikuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye-entertainment indaba zonke abayabelazo njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini, nxa kusenza ezihlalele endlini usekulobulembu i-internet, umuntu yakwazi ukuzihlalela ezisebenze esendlini ethumeze izinto ayebezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende ukukhanya ama-minister, ama-MP yiwo afuna i-entertainment indaba asenza thina singene edolobheni everyday. Laba bantu babiza ama press conference, kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume esofisini yakhe, simbona live, sibuza imibuzo ku-live yona leyo, sisebenza sisezindlini zethu sikwazi ukuthi hayi sikhatshana le-COVID-19 le, njalo lathi siyenza ukuthi kumbe sizama uku-reduce ama-cases.
Umnumzana Leo Monente ngowenhlanganiso ye-Young Journalists Association.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sikhangela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown eziqala namuhla. Iziqondiso lezi ziphambanisa njani impilo yabatsha eZimbabwe? Siphinde sinike ithuba abasakhulayo abakhanya bephumelele emisebenzini yabo etshiyeneyo ngomnyaka odluleyo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike ngo 8 ntambama.
Icala le High Court eMasingo namuhla lizahluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okwesikhathi esedlula umnyaka unkosikazi Shila Chisirimunu akhululwe ngemali yesibambiso ibail. UChisirimunu oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe uqale ukupika kunsukwana ezedluleyo ngemva kokutholakala elecala lokudala udlakela ngesikhathi ababalisi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi nyakenye eMasingo. Amagqwetha akhe azacela ukuthi akhululwe ukuze aphikise isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala evela ngekhaya. Sixoxele siphathamandla se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Jingwanangwana.
Ukubotshwa kwe-Comrade Shila Chisirimunu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo, bekhalaza ngokuthula belabanye, yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo, abanye bonke bathiwa bahamba. Akusiphathanga kuhle njalo, ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguye okhethiweyo, abanye bonke bakelwa bahamba, yena engumama njalo kukhanya umama akusamelanga bekhalaze labanye. So akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, siyabe silokhe silwela ukuthi uComrade Chisirimunu aphume, sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo, ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye. Isikhangelele ukuthi uzaphuma njalo, akasuze tholakale lecala, ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke ekwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ukubotshwa kukaChisirimunu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa?
Nga zikangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwa kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu esikhalaza sikhalela ukuthi sithole imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama US dollars ngo-2018 asiphathanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside thina lokhu esikhalaza siphiwe imali encane sihluleka lokuthi siphilele imuli zethu sagcina sesingabantu ababuyela emsebenzini lokhu esikhalela imali yethu sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane we-COVID singela izinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owawukhona ngesikhathi naleso kunje lakhathesi izikolo zivuliwe abantwana ababhalayo babuyelile esikolo lokhu esiqhubeka umumo lokhu njalo so sibona ngani thina njengababalisi uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu laleli nxa sisenzela izinto senza ngokufuna kwabo kodwa kungakulalelwanga ukuthi thina kanti vele ngwini esikufunayo kahle kahle
emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo lo nyaka siqala nje u-2021 kuyini elikufunayo kuhulumende
thina njengababalisi indaba yethu ayikatshintshi lokhu esikhalela imali yethu ingama-US dollars kumbe ilingana le mali lama-US dollars esasiwathola ngo-2018 lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapha ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December ngo-November nango-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingene kiyo ngoba kuyabe sokukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances sabe singasazithola ukuthi imali esiyayihola ngenyanga ka-January iyabe siyihlile so sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulo mkhuhlane we-COVID-19 thina babalisi ukuthi esibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozi ninkulu kakhulu sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwele asinike izinto ezenelisayo kumbe izikolo zike zime ukuvula kuze kutholakale konke okudingakalayo ukuthi abantwana nababalisi bevikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19
unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamagameted rural teachers union of Zimbabwe selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZim Live ithi intatheli izindaba ebingabonakali uKhosta Nkomo uphendukile ngekhaya izolo esithi uve kuleka ezintabeni inkundla yesayithi yona ithi kulesidumbu somuntu ongakaziwa esikhutshwe kumfula uZambezi namapholisa izolo isidumbu lesi ayisiso somuntu owele kudonga lwefolosi ngelanga le-New Year. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Ubaba uGawule uyazizwa ukuthi kuthini lana uma ethi imigwaqo iyalungiswa ngoba thina kwelakithi imigwaqo lokunjalo nje. Umgwaqo osuke eBulawayo usiye eNyama Endlovu udlula usiye eTsholotsho akwayizwa next. Imoto zihamba ayibeke elinye iviri phandle enye nayibeka elinye iviri phandle. Uma ethi imigwaqo iyalungiswa kulungiswa yiphi kathi? Olungisa kini kuphela amashoneni? Ngiyakhetha.
Ngiyokhulumayo ngu-Sister Bettina u-Memory Nyathozwe Kwanda South endaweni yasizelezele esigodi nesiminyamanyali lingilele ngithemba lingene kahle eminyakeni omusha u-2021
ST
Studio 7 sanibonani, sanibonani Studio 7 nonke ninjani. Ya bengisacela ukukhuluma nabantu beMDC Alliance ukuthi abakhohla balahle ithawulo nangokuchamisa wena. Akakavula iqembu. Iqembu eselikhona lisesemthethweni likaMonzora nomakhuphe. Yilo iqembu eselikhona lisesemthethweni. Elikachamisa alisekho emthethweni, so uchamisa akakavula iqembu. Angazi uma kusiyo ethukhethweni ukutshela uzohamba ngani. Kuningi sintshela thina sicala. Kahle kahle kokubatshelwa yimi ukuthi khona uChamisa uzobashiya esigangeni ehlathini. Okwamanje nje sokunjalo, sokunjalo nibheke kuChamisa uyabaleka ke manje wala. Thina sihamba noMonzora noMakhuphe. Thina sihamba noMonzora noMakhuphe. Siyabonga uMonzora ngokuthi usesehuye osebambile, osebambile iMDC Alliance. Ukuthuka uMakhuphe sokuphelile, sokuphelile. Angithi beningamthandi vele, ningamthandi uMakhuphe, umama wesizwe, sokuphelile. Umama usezo basemva kwaMonzora. Kushela iqembu liye phambili. So Makhuphe it's a hero. Even itobe ngasamkhethanga ukuthi uba yipresident. Makhuphe it's a hero, 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 hero.
Linjani, linjani lonke ku Studio 7 abalaleli labasakazi. Ngithi ngisole kanti u-president uthatha njani ilivi kunje? U-president bani othatha ilivi kunje? Siyake ilizwe lisiwa. Uthatha njani ilivi le esiya kuphi ilizwe linje? Hayi, lo president mina ngicabanga ukuthi ufuna ukuvotelwa out because akekho umuntu ongachiya ilizwe ngesikhathi esinje yena ekukholiseni. Abanye president abalali ukusa kwamalanga bevisitha lapha lalapha yana besiyabona ukuthi abantu baphila njani, umkhuhlane uyenza njani. Merenoveta lapha nalapha ukwenzela ukuthi abantu abagulayo bekwazi ukuhlala kahle ngaphandle kokuthi thina yithi kwele Zimbabwe bathi inumber yiyo le abayikhulumayo o-14,000 beyenzela ukuthi babenefit ezimalini lezi ezibuya ku-UN kumbe i-World Bank ezokuncedisa. Kodwa ngeqiniso upresident kabuye atake over cause uVP lo hayi uzamosha, uzamosha ngoba le nto le ifuna isikolo lesiningi. Kufuna ucabangela abanye abantu before wena. Kumele ucabangela abanye abantu ilizwe lonke before wena. Akukhona ukuthi ucabangele wena injabulo yakho ilizwe liphela kungekho elikwenza. Abahlanzi imali bathenga umuthi bephume kithi.
Studio 7 inkosi nathi Ndlovu. Nambona okwenziwa nguDonald Trump kuyikuganga nje kwenza ihlazo elitsho ukuthi into eyiredi ngatshintshi bemnyama kufana le into eyenzenziwa umgabeni funa nje kwenza ukuthanda kwakhe kaphume nje esikhundleni adedele omunye kanti nifuna kuguqulwe njani ngoba into uyabuntu wadliwa akukho ubufakazi bukhethe ukuthi warojwa kadedele abanye. Utrump uyaganga ufundisane kakhulu ukuthi ne-Afrika amazwe asathuthukayo sivele sibuswa ngabantu abangafuni kuchiya ukudla kanje. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. Izikolo zivuliwe kwele Kenya izolo ngemva kokuvalwa kwazo ngombimbitho nyakenye ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ele Israeli lithi lanxaso kutheni kalisoze livumele ele Iran livumba izikhali zempubhiso. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uyavota namuhla kukhetho lokudinga abameli besigaba lesi ababili kudale leSenate. abaphethe izikhundla lezi okwamanje ngabe bandla lama Republicans uSenator David Petulo, Senator Kelly Loeffler. Uketo lolo ngomphehlo iRunoff ngoba akekho othole amavoti adingakalayo phakathi kwababili laba labebandla lamademokrasi abancintisane labo kuqala umnumzana Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff. Uketo lolu luqakatheke kakhulu ngoba yilo oluzaveza ukuthi yiliphi ibandla elibusayo kudale leSenate. Luza njalo ngesikhathi uMongameli Donald Trump ezama ukuguqula impumela yokhetho lukaMongameli ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukhanya ngathiwa i-early vote ibi 2.5 million, and sibona thina Stacey Abrahams wahamba yena wancedisa ukuthi campaign or a canvas for ama voters eGeorgia ukuthi aphume ayevota isithi i-black vote lapha ukuthi bona babe ahead of the game. So asazi vele ukuthi kuzozala inkomoni ngoba iGeorgia is predominantly a Republican state, of which this year since 1992 or 96 the Democrats won it on the presidential election. Ama senator lawa ama Democrats angawina, then they become the majority in the Senate. Ama Republicans anga Tata number one, then they remain the majority for the next 4 years. Next 2 years, ngoba in 2022 kula manye ama elections.
UTrump ubanjiwe efonini ku-audio esigcwele enkundleni ezitshiyeneyo izama ukubandezela iziphathamandla zebandla lakhe eGeorgia ukuthi zimdingele amavoti angekhoyo ukuze kuthiwe nguye owanqobayo kulolo khetho. Ungathini ngalokho kahle kahle?
Indaba le ka-president asizake sikubone lapha e-America. Mbeni kwakuyenzakala behind closed doors, sake sakuzwa kukhulunywa ngendaba zika-Nixon but thina sasingakazalwa. But kwaku-kind of underground. Khathesi okokuhamba u-president efuna ukuthi abantu be-Georgia bamnike amavoti angekho, asizake sikubone thina in the democracy of America. So sizabona labo ukuthi bazayihambisa njani leyo ndaba. So sizabona lapha nge-Wednesday ukuthi will the vote Congress finally stop all the nonsense.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Uhlelo lwethu lapho nge-single yabo ethi amandla akho, sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kanye labane ababhubhileyo. Ukumemetheka kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe kuqala namuhla. Imisa Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inkantolo ye-High Court eMasvingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka lenyanga ezine uShila Chisirimono akhululwe ngebail. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.